sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngelani njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Umhlaba kaunyoni, umhlaba kausuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu, omama abaningi kakhulu basizile, ubelethisa abantu abaningi. Muriel besebenza labantu, abantu bebazi, ube uthanda umsebenzi wakhe.
Umoyi udokotela Muriel Selma Falala osanda ukubhubha unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero njalo ungcwatshwe namuhla.
Nasikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zisinceda kanjani emphakathini.
Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare lapho okuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Udokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu kobulawayo isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhe ngeviki edluleyo unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero nguhulumende. Lokhu kubikwe lilunga le-Politburo kubandla leZANU-PF. Umnumzana Chinga Dube enkonzweni yokuvalelisa uDr. Falala e-amphitheatre kobulawayo. Intatheli izindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikarhulumente, abazempilakahle nakwezinye inhlangathi zempilo babuye ngobuningi babo bathi gwaqa e-amphitheatre bezovalelisa uDr. Falala. Iningi labakhulume emngcwabeni kaDr. Falala baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu ikulahlekela kwalomhlubulo welizwe kanye lelizwe lonke ngumuntu obesebenzela uZulu. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo ngomunye wabo.
Silahlekelwe ngudokotela wethu, udokotela osebenze kakhulu la kobulawayo, osebenzela isizwe. Siyithanda ukukhala kunye lemuli imuli yakufanayo, sikhala ndawonye. Imuli kabulawayo, imuli emathebeleland ilimazile kakhulu. Ngiyabonga
uDr. Falala. Ube lilunga lenhlanganiso zempilakahle eziningi kweleZimbabwe lakuze kwazi le-Africa. Umphathi wesibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya usebenze kakhulu lo muyi.
Silahlekelwe kakhulu ngodokotela Falala, ube ngumuntu oncedisa kakhulu abantu lapha kobulawayo. Belethiso mama ngudokotela oqhakatheke kakhulu. Sizasala sidubeka kakhulu lapha kobulawayo. Sibuhlungu kakhulu ngokuthi namhla simbekile phansi ufe ngengozi yemota esizise ubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Emily Sibanda omunye owasizwa nguFalala oveza ubuhlungu abuzwayo ngalimva.
Udr. Falala wanceda kakhulu. Ngangijale ukuhamba khonaphana egalenas lomntanami, she's asthmatic and ngelanga lona lelo she had a very severe one and I almost lost umntwana nalo. Ngathi ngifika la wahle wambona vele phakathi khonaphana, wahle waphuma wamelela phandle. From there wahle wamthatha sibili waba live for 1 full hour lokhu ehlezi eceleni vele monitor ibona ngoba i-oxygen yakhe yayisiphansi.
Udokotela Falala obesaziwa kakhulu ngobungcwethu bakhe bokubelethisa kuhle omama. Unkosikazi Lucia Dube ebengumngane kadokotela.
Ube ngumuntu oqakathekileyo kithi ikakhulu thina abantu besifazane. Wabelethisa abantu abaningi, abanye namhlanje sebeze labo bengodokotela abadlula ezandleni zakhe. Ibulawayo ilahlekelwe bakithi.
Umsakazi olodumo unonceba Mkandla wasebenza kunhlelo zempila kahle edolobheni lakobulawayo lomuyi.
Umhlaba kaunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu. Omama abaningi kakhulu basizile. Ubelethisa abantu abaningi. UMuriel besebenza labantu. Abantu bebazi ube uthanda umsebenzi wakhe.
UDokotela Falala wahamba empini esemncane ekubandla lezabu eZambia. Wasuka wathunyelwa eRussia ukuyafundela ukuba ngudokotela. Ekutholeni uzibuse usebenze esibhedlela sempilo okwesikhathi eside. Wagcina ivula esakhe esibhedlela njalo ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69. Esengumqondisi weGallen House ekhokhela odokotela abaningi. Usebenze njalo labanye odokotela abagoqela odokotela uSururu abaqalisa uhlelo lwe-family medicine kobulawayo njalo befundisa abanye odokotela abafuna ukuba zingcwethu kwezokwelapha ekolitshini elikhulu ele-National University of Science and Technology, NUST. Ulahlekelwe ubulawayo omuhle uZulu esithi kayilale ngokuthula indlovukazi. Ngimele iStudio 7 ngaphanga kobulawayo igama lami uEze Jesus Banda.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhobhe oyedwa nge-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Abahlolwe batholakala belegcikwane leli babengamachumi phose amane 37 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,500 ukuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,800. Asebebhubhe ngenxa yalomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,600 phakathi kwabatholakale belomkhuhlane lo izolo. Oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo kuthi omunye ngowesemanikaland. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe amabili. Amazwe la asayinelana izivumelwano eziyisithupha eminyakeni eyisitshiyagalombili edluleyo njalo aphakathi kokucubungula eziphathelane lokuthengiselana ezokulima lokunye okuninginingi emhlanganweni lo ozathatha amalanga amathathu. Ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uphathisa njani leZimbabwe, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona njengani okuqakathekile sibili ukuthi sibe lobudlelwano lamanye amazwe, kungathinani nokuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe, kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwano wethu njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu ukusukela esikhathini sisempini laphana ukukhulula iZimbabwe. So ngibona njenganobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, sinceda kanjani emphakathini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucace sibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyi sincedakala njani nje ngomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela kusho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela azisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano njalo kunganceda ngani.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi nxa kulesivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizimusi kumbe njengabantu makhazi, ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza, kodwa asibone ukuthi ekugcineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichathisele ukuthi njengomphakathi thina sizancedakala ngendlela eyithize, asichathise ukuthi indlela yakhona ewe iyiphi. iyiphi yangkhona so that thina njengosomabhizimusi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imhlangano enjengaleyi njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Nxa ngikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibe linxa kuyukuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibe linxa kuyukuthi siyasebenza kuhle le-Mozambique. Kodwa xa sikhangele into ze-trade ukuthengiselana, bona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyukuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.
Lo ngumnumzana Masimba kutsherwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Abohlangothi olwelapha imikhuhlane le esibhedlela sePariri Nyathwa Group of Hospitals bathi sebenanzelele ukuba iningi labelatshwa lumkhuhlane imbangela yikuthatha okudakayo. Intathe yezindaba yethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emkhosini owenzelwe ePariri Nyathwa Hospital Psychiatric Unit wokunikezwa impahla kwabohlangothi olwelapha imikhuhlane yengqondo ngabebhanga le-Ecobank. Lolu ncedo lugoqela imithi ebikwa isilela kuzibhedlela zikahulumende njalo ibiza imali eningi kulabo abayithengisayo kuma-pharmacies. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi ngumsekeli kamphathi intambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro.
This donation by Ecobank goes a long way in alleviating the drug presence in the hospital here at Pariri Nyathwa Hospital, and we are very grateful for those donations.
Lolu sizo esilutholiswe ngabe Ecobank kuzosisiza kakhulu ukwehlisa udubo lokuswela imithi kulesi sibhedlela sasePariri Nyathwa, njalo siyabonga kakhulu.
Okugcizelelwe ngumkhokheli wePariri Nyathwa Hospital Psychiatric Unit uDokotela Fungi Majandu okhuthaza ukudinga indlela zokuqeda okubangela lemikhuhlane.
It's good to raise awareness, which is to talk, but it's very much more important to act after the talking. So that when we say bring patients who have drug problems, who have depression, they come and we treat them, but after they go home, they become community, right? And that they're embraced, and that at least in the communities, they can go back and again contribute to their society and work as well.
Kuhle ukukhuluma imikhuhlane yengqondo, kodwa makungapheleli ekukhulumeni kuphela. Kumele sithathe amanyathela ngemva kwalokho ukukhuluma ukwenzela ukuthi singabelapha labo abayabe beyigulile lemikhuhlane yengqondo, bayanelise ukubuyela emphakathini ukuya kuba ingxenye yawo njalo bamukeleke.
Oze emele abebhanga le-Ecobank umgcini sihlalo we-board yaleli bhanga umnumzana Emmanuel Gwatizo ulandisa ngokubafuqe ukupha lesisipho.
We are raising awareness on the importance of mental health and help reduce the stigma and discrimination in Zimbabwe. Research has shown that most people have a chance of having a mental health illness in their lives. Now the big question is, why is it that we don't talk much about mental illness in our everyday life? Why is there so much stigma and shame attached to mental illness? When people think about a person with physical injury, we show empathy and support towards them.
Sizama ukubonisa uZulu kwezokuqhakatheka kwemikhuhlane yengqondo kanye lokwehlisa udubo lokukhethwa kwalabo abagula lomkhuhlane eZimbabwe. Inhlolisiso esithe yenziwe iveza ukuba umuntu wonke unakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane wengqondo empilweni zabo. Umbuzo ngothi, kungani singaxoxisananga ngalolu daba lomkhuhlane wengqondo njengalokhu okwenzakala kweminye?
Unkosikazi Nosipho Mangena waseCoventry Park koBulawayo uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selungezelele kulolu dubo.
I-COVID-19 leyi thina njengezakhamizi ikakhulu thina esisekhadri park isi-afekthe kakhulu njalo thina njengabazali endaweni entsha esiphila kiyo ekhadri park sigcine sesiphila njengabantu abasendaweni ekungakusiyabo abangani baphakathi kwelizwe elingasilo lakibo nje sikhuluma ngomhlaba jikelele ngoba yindawo entsha siphila ngokupheka ngegasi siphila ngokuthi amanzi siwadinge
abekade bekulomkhosi ogoqela uhulumende bavumelene ukuba kumgqoka ukuthi inhlangothi ezijiyeneyo zihlanganyele ndawonye ukudinga indlela zokuqeda udubo lwemikhuhlane yengqondo esisanda eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kulabanye abeZimbabwe abathi amanye amabandla aphikisayo abunjelwa ukuphanda imali kube lamanye alenjongo yokuvuselela umbuso welizwe leZimbabwe. Bathi kuyadanisa ukuba amanye amabandla abhidlika ngemva kokhetho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abaxuxuza ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi bakuqhela eleZaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo, umntakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo. Umnumzana Patrick Ndlovu wokubandla leli uthi amanye amabandla aphikisayo adinga imali kuphela.
Abantu nje abasidingela imali, abantu abasidingela esingathi political relevance, ngoba abaningi bakhona kabaziwa kwezepolitiki. Abantu nje abasidingela imali ngoba la mavoti abazawathola akangeni, akafiki threshold yeparliament ukuthi bathole i-political funding ku-government. Kusibona nje ngabantu abathemba ukuthi nxa bebhalisile ukuthi bazinkokheli zamaqembu epolitiki baze bezathola ithuba lokuthi bangene kupolad bathole ama-twin cap lama-allowance. Ah, siboni nje ukuthi babuya nje ukuthi bazoncedisa ukuthi sikhulule ilizwe. Abaningi futhi abanye amaqembu akhona ngabalaba ababunjwa nge-state security agency ukuthi bazodunga amanzi nje kwezepolitiki kube lokuxokozela. Uthole ibhalothi phepha lilide lingangengalo yomuntu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube omunye wababumba inhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kunangokwenza kubunjwe amabandla aphikisayo eZimbabwe.
Amanye abunjwa libandla elibusayo lezano ukuze adunge amanzi. Kube sokusiba lamanye futhi abunjwa ngokungahambisani lalawo ayabe ekhona. Kuyikuthi lawa khona awabameli abantu kuyabenza ukuthi babumbe amabandla abo. Abanye futhi kuba zingxabane ziyabe zikhona kulawo mabandla akhona. Abanye kube lubandlulula abayabe lubona emabandleni lawo bese bephuma babumba wabo. Abanye futhi nje kube yikuzithandela izikhundla.
Uncube uphinde wathi
kukhona abanye esingathiwa ngabadinga imali. Njengesikubona kusenzakala kuPollard abantu asebephiwa ama twin cape khona kana kungabenza abantu babumbe awabo njengokhetho luzayo singawabona ebunjelwa khona lokho. Amabandla ajwayele ukuthi adilike isikhathi esiningi adilizwa kakhulu yikuthi ayabe ebunjwe kungelezi zizathu eziqinileyo kungekho akumelayo esingathi ideology. Amabandla khona abunjwa amanye ngabangane nje, abanye babumba kungumfazi lendoda babumbe ibandla lawo. Amabandla lawo siwabona engayindawo. Kodwa amabandla abunjwe ngalokho esithi ideology kumbe izimiso eziqinileyo awangeke ayisiwo adilikayo. Yilawo amabandla alokuphila okude alekusasa. Oyibonayo ukuthi ikusasa le ilokukhanya phambili.
Akunamthetho ovimba ukubunjwa kwamabandla eZimbabwe. Lawo athola amavoti athe xaxa kukhetho anikwa nguhulumende imali yokuqhuba inhlelo zawo phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Oh,
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi seliqinisa umsebenzi wokulungiswa kwejekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele booster elizahlatshwa labo abahlatshwa ekuqaliseni kwalolu hlelo. Libika njalo ukubana lokhu liqinisa umsebenzi wokuphathisa amazwe asathuthukayo ngoncedo lwamajekiseni lawa ukuze lawo afinyelele kuqedeni lolu bhubhane ngomnyaka ozayo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken wazise ngaleli nyathelo izolo esithi kunje sebalesivumelwano lenkampani elungisa imithi eJohnson and Johnson ukuthi ithumele amajekiseni endaweni ezilempi. Ukuthuthuka komsebenzi wokulungiswa kwempahla kusetshenziswa imishina yangalezinsuku eye-technology kubikwa sokuphathise kakhulu ukwenza impilo yababe bombutho kwelemelika eminyakeni engamashumi amabili edlileyo ibe lula. Uhlangothi olubona ngababe kubutho olwe-US Department of Veterans Affairs luthi kulabantu abazinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili lengxenye 250,000 abalahlekelwa yingalo kumbe unyawo kusukela ngonyaka ka-2000 kubangelwa imikhuhlane enjengeyitshukela i-diabetes. Kodwa ngokuthuthuka komsebenzi wethekhnoloji iningi selenelise ukuthola ingalo, inyawo lokunye zokuzibazela eze-prosthetic asebenelise ukuzihambela nokuzisebenzela. Abantwana abedlula amashumi amabili abafele engozini yokutshela esikolweni edolobheni leMaradi kweleNiger babikwa bengcwatshwe izolo. Abantwana laba kade beleminyaka ephakathi kwemithathu le-92 yokuzalwa babhubhe ngomvulo, kwalimala kakubi abambalwa. UJose Maria Neves webandla lama-socialist ugcotshwe ukuba ngumongameli weleCape Verde izolo. UNeves uthembise ukuqinisa ubudlelwane lamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika kanye lamanye amazwe akhuluma isiPutukezi, njalo wathembisa ukuqinisa uzinza lokulondoloza ukuthula elizweni lakhe.
Namhla kuhlelo lwethu ku-Diaspora Forum esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe sixoxa loDuduzile Ndlovu owazakala ngegama lokuthi Ladi kwezomculo. ULadi useqale njalo ukulingisa. Asizweni ekhuluma loChris Gande weStudio 7.
Ngidabuka eKhezi esigabeni seMbangwe kodwa ngakhulela koBulawayo. Intombazane ethanda umculo, ngineminyaka engu-31. Kodwa okwamanje ngikhuluma ngise-South Africa lapho ngisebenzela khona.
Ungasitshela ukuthi kwezomculo lapha usucule ingoma eziningi okunganani, njalo lo mhlobo wengoma siyabona ukubana uke wacula umculo kamaskandi kodwa usuguqukile. Ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani?
Kwezomculo ingoma engilazo ngile album kamaskandi engayikhipha ngo-2010, enezingoma ezingu-8, album ye-gospel maskandi. Ngase ngitshintsha ke from kumaskandi ngingena kulo mculo wamanje we-afropop, lamapiano. isizathu sokuthi ngintshintshe ukuthi uMaskandi ngabona sengathi abantu abawuthanda kakhulu ngabantu laba abakhulile, abantu abadala kakhulu, imajority yakhona bekungabantu abadala. So ngase ngithi mina okay, mina lapho ebengibizwa khona ukuthi ngizoperforma bekungena nje iy'ngane, abantu nje abakhulile nje kancane. So ngase ngibona ukuthi okay, ngizame ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu. Ngabona kungcono ukuthi ngiyenze i-acropop, ngiyenze njalo namapiano, just to accommodate everyone. So ngaphuma kumaskandi ngase ngingena kumapiano e-acropop.
Abalandeli bakho bakhangeleleni ngekhisimusi, kukhona yini obaphekela khona?
Kukhona kakhulu. Into engizoyisho ukuthi abantu balindele into emnandi engiyiphekayo. Ikhona ingoma engizoyikhipha ekupheleni kaNovemba ezojabulisa abantu nje, kube mnandi uDisemba wonke. So kukhona ingoma ezayo abantu bayilindele ezoba mnandi kakhulu. Into engiyibhekeleyo ukuthi ngijabulise ama-fans wami abalandeli bami nabo bonke abasupporta uLadi. Umsebenzi wami nje ukuthi ngibajabulise. So khona okuzayo engiphekayo and ngiyajabula, ngiyathemba ukuthi futhi abantu bazoyithakazelela kakhulu.
Ududuzile Ndlovu owazakala ngelokuthi Ladi ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu koBulawayo, isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhenge eviki edluleyo, unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe e-Liberation War Hero. Umhlangano we-Joint Corporation Meeting phakathi kwele Zimbabwe lele Mozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangano, sithi asidibaneni njalo ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.